sesifinyelele inkantolo ukuthi isifazibikele udaba lolu olubiswe i-judgment kamankota ekhesini kakasikwela. Okokuqala engizakufaka kube obala ukuthi angisilogqetha likakasikwere, njalo kangimelanga ukuthi ngincedise ukasikwere endaweni yakhe. Mina okuphela okungithintileyo njalo okungithintayo nge-judgment liyana ukuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwamazwe, abafowethu labodadewethu abaphakathi kwelizwe abasebenza endaweni ezitshiyetshiyeneyo, i-judgment liyana iyabathinta ekuthini ngenxa yokuthi basebehlezi or bahlale more than 18 months bengekho ku-SCP constituency yabo, akumelanga bavote. Kuyukuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-electoral act. Nxa uthi awukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziye kahle kahle, kuyabe sokusitho ukuthi umuntu kutho ukuthi nxa ephenduka endaweni yakhe kuyase ngathi-ke ngababaze ngamemeze lokuthi uzanywani vele umthetho nje oyindidayo umthetho lowo. Ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hayi, njengabantu amaZimbabweans kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota. Lo muntu okhonapha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuboHarare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluzwe nini yinkantolo, ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Njengoba ngithi lo ngaphambilini ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi or indaba kaSikwere incediswe, injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezijiyeneyo abangeke bakwanise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabi phandle. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleye kaSikwere. UKaSikwere ulamagqwetha akhe, uKaSikwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo, indlela kimi esuthisekayo njalo. I think ukuthi iSupreme Court izabancedisa, kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthini yinto vele e-illegal, it's unconstitutional vele khona. Umgoqo nalo we 18 months kuyukuthi ama-elections enziwa every 5 years, ukuthi uvela ngaphi uzama ukuthini yinto thina esiyilwisayo.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe?
Inkalakatha yokuthi umZimbabweni ukhona ulama-particulars akhe, is registered to vote, kuza vote kathi imigoqo ngeyani. Hayi, angibona ukuthi kuloo ncedo lokho, ayikhithwe imigoqo leyo, abantu bakwanise ukuvota eZimbabwe. Lami nginje so ngafumana sengihamba kwezinye indawo siyadinga lama ungaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitho ukuthi njengoba kule issue yama-dual citizen, sokufuza ukuthi every after before 18 months zikwane kumele ugijime uphenduke ekhaya uzokuyabalala ukuthi usufikile, uphinde usuke uhambe uyesebenza nxa sezifike 18 months ugijime uzokuyabalala. Kanti vele imigoqo ngiyani, imithetho engancediyo leyo kayikhitshwe.